Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 Nhlangula 2022 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Incapacity ndawo kuti imali yethu ayikwani ukuthi sikwanise kodwa igovernment igqulekeke phambili ukuthi ayilamali ukuthi isinike thina sifune idollar yeAmerica endawo kuthi ngiyo imali iyasebenza khathisa sikwanise ukuhamba emsebenzini kodwa akathesi ezibhedlela amali siminisi amali tshwani lendawo kuthi abantu abakwanisi ukuhamba.
Wangena kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle begalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumente.
Kuqakathekile ukuthi sistabilize i-economy kufanele ukuthi siqale sidollarize size sithi nxa i-economy stabilized i-production yethu isikhona ama-factories evuliwe imisebenzi isikhona sesingakhangela-ke ukuthi okungayenza ukuthi idollar lethu esizalifaka libe lesisindo esitshengisa ukuthi lingasebenza liqhathaniswe lamanye ama-currencies omhlaba wonke kuyini.
Abemandla eliphikisayo le-CCC bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe eleMelika. Abenhlanganiswe i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo ze-O-Level azabhathisa kunhlelo zokufundisa izibotshwa e-Chikurubi Prison. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Bangene kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle bekhalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumende. Abongi abambalwa yibo abenelisayo ukuya emsebenzini ikakhulu abasafundela umsebenzi kobulawayo. Ubathobile Masuku usethulela lolu daba.
Abasebenza kungatsha ezitshiyeneyo kwezempilakahle ezibhedlela zikahulumende bakhala ngokuthi iholo labo aleneli ukubaphilisa. Ngakho-ke kungcono baholiswe ngedola leMelika. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo weZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, uthi baqhubekela phambili ngokungayi emsebenzini ngoba bengelamali.
Sibona ukuthi i-government sifakele ama-salaries imali yakho kodwa sagcina sayenza ama-meetings layo ukuthi siyitshele ukuthi vele asikwanisi ukuthi sihambe emsebenzini kodwa le ndaba yokuthi incapacity ndawo ukuthi imali yethu ayikwani ukuthi sikwanise kodwa igovernment igqulekeke phambili ukuthi ayilamali ukuthi isinike thina sifune idollar yeAmerica ndawo ukuthi ngiyo imali iyasebenza khathisa igqulekeke phambili sithi khathisa sikwanise ukuhamba emsebenzini siyazama ukuthi sihlangane sihlale phansi ukuthi sikhulume le ndaba leyi kodwa khathesi ezibhedlela amali siminisi amali tshwani lendawo yokuthi abantu abakwanisi ukuhamba. I-government ingayekela wenza njalo sigcina sonke singakwanisanga ukuhamba emsebenzini.
Unkosikazi Mongi waMathema, umongi wesinye sezibhedlela kobulawayo, uthi iholo labo lincane kakhulu okwenza behluleke ukunakekela imuli zabo.
Okwenzakalayo kithi kunzima ngoba kathesi nxa sikhangela ukukhwela kwezinto le mali esiyitholayo kunzima ngoba silezimuli. Kuningi okudingakalayo kugoqela indawo yokuhlala. Isifiso sethu yokuthi uhulumende asizwisise asizwele ngoba uyakwazi ukuthi inflation injani le economy wethu, yikho sifuna thina imali ethengayo.
Unkosikazi Langelihle Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo obekwelatshwa esibhedlela esikhulu sempilo, uthi umumo awufice khonalo uyethusa.
Okusesibhedlela kunzima njalo kubuhlungu ngoba esibhedlela nxa ungalaliswanga akudingeki ukuthi uthathe isikhathi eside ulapho. Kodwa okukhona kunzima ngoba udokotela balutshwane elindelwe ngabantu abaningi okuyingozi kithi ngesikhathi lesi se-COVID-19. Isikhathi sesiside abezempilakahle bekhonona ngeholo labo. Uhulumende uyakwazi okokuthi ngabe usekulungisisa abantu bathole abakufunayo.
ngasikhathi sinye abezempila kahle esibhedlela seParirenyatho eHarare balokhe betshengisela, kodwa namhlanje bavinjwe amapholisa ukuthi babhode egumeni lesibhedlela. Udokotela Danford Masona, unobhala jikelele wenhlanganiso eZimbabwe Hospital Doctors Association, utshele iStudio 7 ukuthi izikhalazo zabo lokhe zingakaphendulwa. Izisebenzi ezibhedlela ziqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokwala isilinganiso seholo abesifakelwe nguhulumende besithi aseneli ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni. Abezempilakahle bathi bafuna iholo labo libuyiselwe kudola leMelika, bethi umumo womnotho awusavumi ukuthi behole idola leZimbabwe eligugudeka isisindo nsuku zonke. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthetho ndaba kamantshi namhla walile ukukhulula umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole ngemali yesibambiso sebail, isithi ababili laba bayingozi emphakathini. USikala loSithole bangamalunga ephalamende njalo ngabebandla eliphikisayo ele-CCC. Babotshwe ngeviki edluleyo besithiswa icala lokuphehla udlame eNyatsime. Umantshi uthe kumele ababili laba baqhubeke bevalelwe njalo baphindele emthethwandaba Plastics ngenyanga ezayo. Amagqwetha abo athi azaphikisa isinqumo lesi edalele High Court. Izakhamizi zelokitshi lelobhengula kobulawayo bezithe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagqekeza izindlu njalo ababikwa bebangele ukubhubha kukamnumzana Langelihlezo Ndadube, umhlali wakuleli dolobho. Umhlangano lo obuholwa lugatsha lomanyano weZimbabwe Christian Alliance olukulondoloza ukuthula olwe-local peace committee njalo abanye abaphatheke kuwo ngamapholisa kanye labe-neighborhood watch committee. Uze sizwe okuhlafunwe kulolu mhlangano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqele umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Lomhlangano wanamhlanje ubulungiswe yi-local peace committee lobhengula, behlangane lezakhamizi zelobhengula ngaphansi kwebhupra. Ngakho lathi besinxusiwe ukwenzela ukuthi njengabafundisi sibaxhase. Njalo-ke li-local peace committee elobhengula yabunjwa yithi abafundisi ngaphansi kwe-Christian Alliance njalo ngaphansi kwenhlanganiso zamabandla esithi thina i-Church's Convergence on Conflict and Peace. Udabo belukhona bebekhangela abantu isehlakalo esenzakele ukuthi kulabantu kulomuntu osebulewe ngenxa yala abantu abalama matches, lokuthi njalo abantu bayagqekezelwa ezindlini, bayathathelwa impahla, izakhamizi nje sezihlala zethukile ngenxa yezehlakalo lezi. Bekulamapholisa abe community liaising, labe public relations, labe chaplaincy ade bekhona labo ukuzoxhasa lumhlangano. Njalo bekule mbuzo ukuthi amapholisa lezakhamizi bangasebenzelana njani ukuvikela ukuthi kungabi le inye futhi ingozi ezayenzakala, besebenzelana nabafundisi lama-local peace committees akhona. Ngakho thina sinanzelela ukuqhakatheka kokubunjwa kwama-local peace committee ngoba abe sencedisa ukuthi axakulule nxa kule ngxabano, njalo akwanise ukuncedisa izakhamizi lamapholisa ukuthi basebenze kakahle bebonke. Bekukhona abantu abaningi kulumhlangano, njalo izakhamizi bezikhangele ayikhona ukuthi bezisethe sicala komunye umuntu, kodwa bebekhangele ukuthi kambe singathola njani impendulo engasinceda. Sinanzelela ukuthi into ecinisa ibamqoka yule yama-neighborhood watch committee. Thina njenge-Christian Alliance sithe sizancedisa njalo ukuthi bethole izembatho eziyabe zincedisa ukuthi kukhanye ukuthi lo ngwe-neighborhood watch committee kasotsotsi kumbe kasosigebenga. Njalo-ke le ndaba le eyama-suggesting boxes iqakathekile ukuthi kufakwe-ke amabhokisi okuthi umuntu ayephosela imbono nxa kumbe kule tip-off kumbe kulokunye ayephosela khonapho engesabi ukuthi uzabonwa ngabanye abantu. njalo ukukhuthaziwa abantu ukuthi bebe ngabomakhelwane bekwanise ukuthi nxa bebone isehlakalo kumbe umuntu okhane ngani uyawona bakwanise ukugijima beyiripota bancedisane beyizakhamizi.
Izehlakalo zabantu laba abahlome ngalezi zikhali zamamashethi ziningi yini edolobheni lakoBulawayo kumbe zimbalo?
Sinanzelela ukuthi imhlangano enje iqhakathekile ukuthi yenzakala ezigabeni zonke ngoba laba amadzotsa sihambethela amabhemba kukhangani sebeqhela.
Lowo ngumfundisi uSenesibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, wexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi engakhethwa angene embusweni ngomnyaka ozayo, uhulumende wakhe uzamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe elemelika ukuze umnotho udlaliseke. Ngumbiko awethulele uZulu enkundleni yeTwitter, uMnumzana Chamisa uthe kubalulekile ukuthi ilizwe lisebenzise imali yemelika njengalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2009 ngoba sekusobala ukuthi idola leZimbabwe alilahlonzi, nanko liqhubeka likukudeka mihla nemihla. Amazwi kaChamisa aza ngesikhathi ababalisi labezempilakahle bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. UChamisa wengeze wathi uhulumente wakhe uzaqeda njalo inkohlakalo yona yathi isibhakhile elizweni. Amazwi kaChamisa agcizelelwe lilunga lebandla lakhe njalo engusomabhizimusi uMnumzana Abednego Bhebhe.
Inhlupho eziningi esilazo njengamaZimbabweni zisukela ku-corruption esigxile kakhulu ku-government yaze yachithekela kumakampani azimeleyo yacina isichithekela lasezimulini. So ngaleso sizathu nxa azange siqade ukuchwala lokhu sethi corruption kutho ukuthi lizwe kali ngeke lalunga ngokuqala lokhu. Okwesibili, ukuxhala lokhu okusetshenziswa nguhulumende kusukela kanye e-Reserve Bank. E-Reserve Bank uzafica ukuthi ukuxhala kwangkhona kuyikuthi izimali eziphuma e-Reserve Bank zingena e-Reserve Bank kazibekwa kazikhulunywa ngendlela ukuthi babekwazi abantu ukuthi kwenzakalani. Kulezi mali ezivela ngaphandle kwamazwe zifikele e-Reserve Bank azikhulunywa azibekwa ngendlela ukuthi zaziwe ngabantu ukuthi zihamba njani. Kulezi mali-ke ezenziwa ngaphandle phansi komhlabathi lazo kazikhulunywa kuhle, kutho ukuthi kulokuxhala okukhulu kakhulu okusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende e-RBZ. So kuqakathekile ukuthi-ke kulungisiswe khonoko silomso omutsha. Bese ngibuya-ke ku-full dollarization. Kuqakathekile ukuthi si-stabilize i-economy kufanele ukuthi siqale si-dollarize. Size sithi nxa i-economy si-stabilized, i-production yethu isikhona, ama-factories evuliwe, imisebenzi isikhona, sesingakhangela-ke ukuthi okungakho okungayenza ukuthi idola lethu esizalifaka libe lesisindo esitshengisa ukuthi lingasebenza liqathaniswe lamanye ama-currencies omhlaba wonke kuyini, sesikufaka in place then uhulumende sesebenza ngendlela.
Likhuluma nge-full dollarization yomnotho baba Bhebhe, ukusetshenziswa kwe-dollar leMelika njengemali yeZimbabwe eyinsika. Kodwa siyabona ukuthi umphathi intambo wezemali ubaba uMthuli Ncube uthi kungenziwa lokho kuzawubulala umnotho weZimbabwe uhle uguqe ngamadolo ngitsho lamabhanga avalwe.
Uyakwazi Ntungamili, nxa ungakhumbula kuhle kuhle ngobaba okuthiwa nguMthuli Ncube uvele yena mbone ngani kule mbuzo emningi ngaye engaphendulekanga. Okwakuqala wasuka lapha ebaleka eZimbabwe evalelwa ibhenki engumuntu obalekela iZanu PF ukuthi yamhlukuluza. Okwesibili sithe simbona esenxuswa iZanu ukuthi abuye azesebenza kuleli eleZimbabwe onguminister, samuzwa esithi okwakuqala aza kwenza ikukhipha i-bond note. Khathesi-ke osokusimangalisa yikuthi usenguye futhi yena lo owabuye esithi ufuna ukukhipha i-bond note, osesithi lona i-bond note yilo eli-right ngoba yilo elizakwenza ukuthi umnotho uthuthuke. Umnotho uthuthuka njani ngemali edivaluwa every day? Uzafumana ukuthi abantu laba abanye abathi bangamaprofesa bazakwenza ukuthi abantwabethu bacine sebesesaba ukufunda babe ngamaprofesa ngoba ezinye izinto abazikhulumayo kazimake sense Ntungameni.
UMnumzana Mpedinko Bhebhe ngowebandla le-CCC njalo ungusomabhizimusi, wexoxa loNtungameni Nkomo weStudio 7. Ngumthungameli kuxoxwe njalo lengcwethi kwezenotho uNomzana Regis Shoko yena othi ngomumo okhona akulula ukuthi ilizwe libuyele ekusebenziseni idola lemelika.
And their foreign currency accounts offshore, they were sitting on money over 7.5 billion. It tends to rise by later locally onshore of the economy of Zimbabwe. Yes, the dollar will rise. But this is just the thing. So our bank won't get a bond with the capacity of our reserves under our resources. I think the reserve is 1 billion. The year 60 is 1 billion. So what's the cool thing to rise? There is support that dollarization is going on. Why is the mic put it? Full dollarization. Ulula for a politician, who tati gona sa dollarize, ulula for mundu tati kaspiona masala madola, kota matola kona kona yi. Oka katele, uti stare suwa tole la madola, mwati la marizezu, oka katele to support a full dollarized economy. Yiku wana la la wala patasa kama US dollar. Ni change yeva shupa katele, wakuti yeva zuni change, wetla amsa la mabond wana la. Oka katele, uti nga kutolarize, ima le uti support a full dollarization economy, ya zedanga.
Kodwa bathi abe-triple C ngo-2009 kwenziwa i-full dollarization, umnotho wasebenza kuhle, ngakho akulalutho olungehlula kathesi. Ungathini ngalokho?
Yikho ngaphambili ngikhulumile ngathi ngo-2009 amabhanga eZimbabwe, wonke ama-commercial bank ayehlezi phezu kwemali maphandle kwamazwe, ngathi ngama-foreign assets esingathi ngama-reserves adlula 7.5 billion. Bawa unlocka ngoku dollarize ikubona ama banking sector dollarization ayinika abantu amalozi ngama US dollar khathesi akula bank engakhuluma ukuthi ilama offshore reserves anjalo anga support full dollarization ikubona ama dollar aso securitize babo khathesi ngama dollar noma lavela ku export ngama dollar vela ku diaspora remittances akula mntoti ukuhlezi bezwa ama reserves anjalo uthi khulume ngo 2009 bekulula ngoba amabhanga ngwawo adila imali engaphandle kwamazwe eyinye ehlezi ngaphandle kwamazwe ikubona bengafuna ama-letters of credit bebebhadala nje ungayenza into zakho ama-transaction ahambe.
Njengoba uyatsho shoko ukuthi i-dollarization ingaba nzima, kuyini okungaba lula? Ikusebenzisa irandi kumbe kuyini kahle kahle?
Iqiniso elikhona yikungaba lula ukuthi senza ukuthi i-social contract ilebhaka ihlale phansi ubhizimusi behlala phansi lohulumente bevumelane ukuthi i-social contract bevumelane ukuthi ama-private amalapha for iy'nyanga ezingu-6 ezilandelayo zihamba so phinde siwe nabo sivumelane ukuthi indlovu ephakathi kwendlula i-exchange rate azivumelane ukuthi idola livela lilaphawa awuyangisi ukuthi idola lithree is 1 to 2,000 against the American dollar.
UMnumzana Regis Shoko yingcwethi kwezenotho bexoxa lo mthungameli Nkomo weStudio 7. Ulive Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ikakhulu inkinga ababhekane lazo emazweni anjengekwele South Africa. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanganiso Nzuza Mahlangu osebenza kwele South Africa.
Siye eGoli ngo-2004.
Ye, wasusenzani ufika khonapho? Kwaba nzima kangalani ufika khonapho lanamhlanje?
Ufika kwami eGoli ngiyabe ngiqambamanga nxa sithi kwafika kwaba nzima eGoli. Sithi ngafika eGoli kumfo wethu vele ngathi ngisensuka ekhale kwakusekele connection lunomsebenzi owamele ngifike ngiwenza lapha eSouth Africa.
Singathi vele kwakususeZimbabwe kwini? Ye, wasusenzani khonapho?
So ngafika lapha eSouth Africa bangamukela kahle, ngafika kanje hayi ngahlala nomfowethu kahle, hayi uzange wale problem kuze kube manje ngathi wasengihambisa emsebenzini lapho wayenditholele khona umsebenzi. Ngafika kukhulisana labelungu, abelungu bathi hayi wena ula experience ungena experience kanjalo, hayi ngcono ukuthi uqalise watch zitha le move. Ngathi hayi akula problem, mina into engilandileyo eGoli yizosebenza.
Yes,
ngaqala ke ikusebenza ke-watch izitsha la e-restaurant endaweni yokudlela.
Ye, kwakunjani ukusebenza endaweni yokudlela wona kubona kwakho?
Kusebenza endaweni yokudlela hayi yimi azange abanzima kakhulu ngoba mawusenza and mawusenza restaurant very mosti abantu abaningi bathola abantu basekhaya ngikabuhlangene nje la ma South African but most kwa abantu basekhaya bekufundisa umsebenzi sebenza hayi ngafunda umsebenzi ngiwatsha ngiwatshisa almost 1 year ngiwatshisa emuva then the other year basebengisusa lapho bamfaka kwa department then second year futhi mangisusa kwa department le bangisa kwa department the other year futhi nasuka futhi sengiya kwa department uthenge i department le engangiyo ngansebhala lapho sengisebenza lesusha umlungu wathi hayi amelanga ukuthi ufanele ngabo lapha ngendlela ohlanipheka khona hayi ngicabanga ukukwenza induna mina ngicabanga ngiyenza induna wathi hayi ngizakufundisa akusethanga sikhathi futhi lakho ukufunda kwangkhona already umuntu evela esuke eZimbabwe eZimbabwe kaSgudu ngoba besenza amakhosi navele ngangisuke ngenzile ikhosi le yamakhompyutha so ngangigudu vele in teams for amakhompyutha so uthethe imfaka laphana vele kimi zangu ngaba le problem hayi ngafunda ngasebenza kuze kube manje lokho embambele lokho engisebenza
yeah so umanager kumbe sibeke sidini
yeah hayi okwamanje ngimanager lapho ngisebenza khona igeneral manager
ke kunjani ukusebenza khonapho nxa sesikhangela lokwenzakala kule South Africa
usebenza khona bekumnandi kodwa kusikhathi akukho mnandi ngoba lapho mawusebenza egoli akufani lasekhaya ukuthi mawusebenza yabo kwa Friday Monday to Friday hayi ngiyasebenza nge Saturday Sunday ngiyavuka ngi-off ngizohlalela lapho egoli akufani lasekhaya ukuthi Saturday lawa Saturday yikho ama-days abelungu abakudinga khona so yi-difference enkulu kakhulu so uyakuzitshela ukuthi Saturday kumele ngihambe ngoba egoli kumnandi akuyazi umnandi akuphela so uyakuzitshela kanjalo kodwa lapho egoli yabufunakala emsebenzini so yibuhlukana kwangkhona ukuthi lapho uthole i-off during the week
ye kodwa kuyasebenzeka yini njengoba kule operation Dudula kumbe libhekana lobo zimo
ubunzima sibhekane labo for sure asingiqhamamanga ngoba indawo lezokudlela vele most isiphethe yithi abantu basekhaya la insebenza khona lokhu besakhona abantu besekhaya indaba yabankoda abayishisa ukukhomba ukuthi abala maphepha and be under pressure these days vele hayi akusekho mnandi njengakudala manje sokulephebe ngoba usebenza ucabanga ukuthi uzabona abantu sebetoyitoya phandle abantu sebegida phandle ngoba kwenye kwenye day bake babuya batoyitoya phandle lucky ungamula wayikhona waphuma wakhulisana lawo basuka badlula bahamba so okwamanje hayi akusekho mnandi vele uma usebenza yakuzitshela ukuthi sengisebenzela nje ukuthi imvuke ngiphila ngithole ukudla lokuthi abantwana bevuke bese esikolweni ngoba most esebenza labo ngabantu abalengane zabo ezilapha ezifundayo so babesebenzela ukuthi ingane zabo zivuke zithole uhamba kodwa khona iqinisweni hayi akusekho mnandi njengakuqalile odudula abahlupha lawa these days vele ingxoxo siyidudula kolanqane kola besebenza libazwele ngokuphi today baye kuphi so akusekho mnandi njengakudala
ye phosela ukugcina baba
hayi engakutsho baba uDube ukuthi hayi khona ayisoke sibambelele izwile ukuthi i-coach namhlanje yilaba kuzothi bazokhuluma ngendaba yama permits ngoba iningi lawa labantu esizoza lawa abasebenzisa ama permits futhi ama permits yabo azo expire endlini bawarid into abakwazi ukuthola la manje abathola abathola akulo muntu sokwazama vele abasebenzisa bazotshela ukuthi hayi angeke bathole so inkinga lomsebenzi lokuphela ngoba already kulabantu esibatrainayo okuthiwa mele be replace laba bantu each and every month kula bantu basekhaya kumele abathiyayo umsebenzi abamiswayo ukuthi bethini utshela ukuthi wena yekela umsebenzi amaphepha akho asegovalide so impilo inzima kakhulu siyathemba ukuthi leso plato uNkulunkulu uzasihawukele simbaze kuvike uright lathi sike sibuyele ekhaya sike sithole umsebenzi sithole njengabanye abantwana singela pressure lesilayo njengamanje hayi mangesile pressure akukho mnandi ukuhlala emazweni babuduze akukho mnandi kunzima kakhulu into engayitshela abantu njengomanje ukuthi hayi we pray ukuthi one day into silunge ekhaya lathi sivuke sibuyele ekhaya into esiloyiswa ngabantu most of the time abantu sebe-prefere ukuthi eshi ngabe sisezimbabwe ngabe senzani ngabe asikuyeka sisuke kuwona so uwishi lathi ukuthi sibuyele ezimbabwe sihlala lati ekhaya
lo ngumnumzana mhlanganiso Nzuza Mahlangu odabuka ezimbabwe osebenza kwele South Africa sixoxe laye ese-Johannesburg abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku asetshenziswa ezifundweni ama-textbooks ezifundo ze-ordinary level ukuze zisetshenziswe e-Chikurubi Maximum Prison lapho umkhokheli we-Athuzi avalelwe khona njalo siqale inhlelo zokufundisa ezinye izibotshwa uMavis Gama usedulela lolu daba
lokhu kuphuma kusicelo esilotshwe ngokhokhela uhlangothi olubona ngezemfundo uArthur umnumzana Gerald Tavengwa ulandisa kabanzi ngalesi sicelo sabo.
This is coming from the background where Amalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe president Obed Masaraore was arrested for trumped up murder charges. So this is a research department liaising with the national president. We decided that we needed 25 schools at Chikurubi maximum prison.
Lokhu kuza ngemva kokubotshwa komkhokeli we-Athuze Satiswa icala elingaqedakaliyo. Kungakho njengohlangothi kanye layomkhokeli wethu sikubona kufanele ukuba sivuselele izikolo khona eChikurubi maximum prison.
Uthabengwa uqhubekethi abaceli ncedo lwengwalo kuphela.
Textbooks are needed. Any teaching resource material is greatly appreciated. Syllabi is appreciated for all subjects, ordinary level subjects. We appreciate the help that you get from the Zimbabwean populace.
Ingwalo ziyafunakala layiloba yiphi impahla esetshenziswa kuzokufundisa izifundo zonke nje zesibanga se-ordinary level. Siyalubonga lolu sizo esizaluthola luvelela kuZulu.
Umnumzana Tafadzwa Chigandiwa, intatheli zindaba esebenza izimele, uthi kuyancomeka okwenziwa ngabe-R2s loMasaraure ukufuna ukuvuselela ezemfundo eChikurubi Maximum Prison.
Kuyinto enhle nxa ifuna ukufundisa abantu khona ngale jele. Akabafundisi, ayisiwo wonke umuntu ongafuni ukufunda. Lalabo abasentolongweni khona ngale bafuna ukufunda ngoba labo lilungele labo. Baya bekhangelela ukuthi lelo lungelo yenziwe ngendlela. Siyamkhuthaza kule nto asefuna ukuthi ayiqalise khona ngayo entolongweni.
Umnumzana Nkosi Nathi Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Okwenziwa ngobaba uMasaraure kuyancomeka kakhulu ukuthi ngapha ebotshiwe esejele eChikurubi athathe lelo thuba enze lento ayijwayeleyo njalo ayithandayo. Oyokufundisa efundisa izibotshwa njalo ebona ukuthi angawesti lelo thuba ukuthi ehlale nje emelele ukuthi kumbe azaphume. Hayi, kuhle kakhulu. Kufuneka nje lathi njengabazali sizame lokho esikwanisayo simncedise kumbe ngamabhuku loba whatever akufunayo.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla enhlangothini ezigoqela olweZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS kanye labogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary ukuzwa imbono yabo phezu kwalolu daba lokuvuselelwa kohlangothi lwezemfundo eChikurubi Maximum Prison ngoba incingo zabo bezingasatshelwa kanye lemibiko ethunyelwe enkundleni eye-WhatsApp. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Singakehlukani sihlobo, othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokela namhlanje. Bangene kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle begalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumente. Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe idola leMelika. Abenhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo the ordinary level azaphathisa kuhlelo lokufundisa izibotshwa eChikurubi Maximum Prison. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisanga ngenjabulo ngumthembo osithembayo okeps tubeng city asidibaneni wapha 6 ekuseni. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.